Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseli mthwakazi ngolwesine mhlaka 27 kumfumfu 2022 igama nguntungamili nkumo nazi ezihamba phambili
asikho ukuthi izimoto ukuthiwa zingene okunye kwemthethweni eZimbabwe. So uspokesperson wemapholisa uyabhuta xa esitsho njalo and uyayangisa.
Intathelizindaba edume ngokwenza amafilimu eGugurahundi uZenzele Ndebele uthi ngamanga ukuthi ubotshiwe esetheswa icala lokutholakala elezimota ezantshontshwa kwele South Africa.
Uma ubana lelisita bexoxa nabantu bafona sangxoxo nje imessage nje esekristaw kodwa banakho khona ukuthi kunansi simangalezwa kuthiwa kungahlaselwa lapha ecantini.
Uhulumende weSouth Africa uthi ingatsha zakhe ezibona ngezomvikela zisebenza gadalala ukuze zivikele uZulu kulandela isixwayiso seMelika esokuthi amalwecatsha adlulise amalawulo alakho ukuhlasela esantini ngempelasonto. Iyaphambili imikhankaso yogetho lwamalunga ePhalamende oluza kwenziwa eMelika ngenyanga ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intathelizindaba edume ngokuqoqa amafilimu aveza uchuku lweGugurahundi uZenzele Ndebele uya kulandula ukuthi ubotshiwe izolo esetheswa icala lokutholakala elezimota ezicatshangelwa ukuthi zantshontshwa kwele South Africa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyathi nguye owethule umbiko lo esithi uNdebele ubotshwe ndawonye lomunye umsolwa uHelfa Nkomo. Unyathi uthe ababili laba behluleke ukuveza amaphepha akhomba ukuba lezo mota ezivalisa iToyota Fortuner leToyota Raider bazingenisa njani elizweni. Kodwa eloba enkundleni yeTwitter uNdebele uthela wangamanga aluhlaza ngoba kabazange babotshwe kanti njalo uthe akusilo qiniso ukuthi izimoto zatshontshwa. UNdebele uthe iqiniso ikuthi bayahlukuluzwa njengohulumende phezu kombukiso weGugurahundi abawuqhubayo wobulawayo. Lokhu kugcizelelwe ligqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole.
Istatement samapholisa somvolisa uZenzele nomnye wakhe esithi malicious. Amapholisa afika kulontshwa into yeGugurahundi ekuqaliseni besithi bale information yokuthi kulezimota ezatshontshwa eSouth Africa zaliswa eZimbabwe. Imota lezo azitshontshwanga eSouth Africa. Wona amapolisa ekuseni akonfirmile after an investigation ukuthi imota lezo zasuka eSouth Africa zabuya eZimbabwe ngama-TIP. Thwaso mota ezitshontshiweyo. And imota zonezo azisikho ukuthi zimoto kuthiwa zingene okunye kwemthethweni eZimbabwe. So uspokesperson wemapolisa uyabhuta xa esitsho njalo and uyayangisa ngoba wona amapolisa yiwo abaqinile.
Lithe selikuzwile ukuthi ababili laba kuthiwa babotshiwe kumbe bayadingwa laya emapholiseni lifike lathini kuwo njalo wona atheni la?
Sihambile emapholiseni sesibone i-tweet engaspokesperson wamapholisa. Sasika sabuza ukuthi sisekuseni indaba leyo kuyakhulunywa kwatholakala ukuthi imota lezi kayisizo moto ukuthiwa zitshontshiwe. Kathesi uspokesperson sephala emini ukuthi uZenzele usebotshiwe botshelwa zona ezimota amapholisa abokulawayo afika athi hayi azizwe ukuthi okendaba yona leyo. So siphendulile futhi sesisemapholiseni. So it is not true.
Kweta uchu kutika bazange babochwe o zenzele ngicho uskulumeli sama polisi ukuthethe ngabipo.
Uskulumeli wama polisi azikwazi ukuthi ukuthethe ngabe. Njalo okusithandisayo ukuthi isikhulumeli sama polisi akumele ukuthi nxa sisithi sifaka into kuTwitter kumele kube yinto esiyiverifayileyo. Laba bantu abazange babochwe, laba bantu ababochwana. Imota lezo abazikhuluma ngazo asizomota ezilamacala.
Udaba lwegugurawundi lolu ilontshi okhuluma ngayo kayizange iphazanyiswe yini ngamapolisa?
Well, sabona nje sokungani sokulama skimishes sokutshayiswa ntambama. Kodwa during the launch period amapolisa asangaphazamisa. Kwakunamapolisa amaningi okudlula abantu ababebuye kulontshi. So imota lezo ngabe vele zadlamacala wayezabotshwa khonapho khonapho. They knew ukuthi imota lezi because I'm saying ukuthi amapolisa kolu bangabona imota kufuze baqale bayayidingisisa bengakabuyi kuzobopha umuntu. So ngabe bawenze umsebenzi ngendlela okwakumele wenziwe ngayo. Kwakumele ukuthi badingisise bese bengakabuyi bezokhuluma. So thina we know ukuthi it's not about imota lezi, we know ukuthi it's about igugurawundi launch ngoba yikho okwakhangisela khona.
Ngezinye indlela ukuthi amapolisa kakuthakazelela okwenziwa nguzenzele ngodaba lwegugurawundi.
Esithuthini siyakubona lokho kufike kunjengoba kunjalo.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqweta elimela intathelizindaba uzenzele Ndebele lomunye wakhe uHelfer Nkomo. Kusenjalo abalwela amalungelo oluntu kanye labenhlanganiso ezizimeleyo baphakathi kokucubungula udaba lwegugurawundi emhlanganweni oqhutshelwa kobulawayo owe-Asake Film Festival ngenjongo yokuphuma lezinqumo ezingaphathisa abathintwa ilumbhuqaswe. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo munye wabaphatheke kulumhlangano ongumqondisi wenhlanganiso yeibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okucacayo ukuthi udaba lwegugurawundi okwenziwa zinduna ayisikho kululungisisa kodwa yiprocess eyokuzama ukulungisa ngoba udaba lwegugurawundi it's just a complex indaba elezinto eziningi-ningi ongaza ukuthi ngoba iprocess yama-chiefs ingavuka ilungisile. Hayi, iyancedisa nje ukuthi abantu bexoxisane ngalo udaba, abantu for i-documentation lani kodwa kuningi sibili ngoba kuningi abantu abakukhangeleleyo okungathiwa hhayi uma kwenziwe so indaba leyabe isilungiswe ngayo okuyikuthi lokhu kukhatshana ukuthi kufike kuyo. Bathintela ngendaba yemiglensi ukubana izinkokheli zemiglensi kazikho involved. Khonokhu ukuthi imiglensi ayikho involved kunikeza abanye abantu ama-doubts okuthi iprocess yangikhona uma kuyikuthi abantu bonke baba-affected but kula abanye asebethiwa ngaphandle kuthona. Kusibwa kube lento eziningi-ningi eziba yimbuzo lani kodwa mbona ngazathi bonke abantu bagcina bevumelana ukuthi yi-starting point.
Kuya ke kube lensolo yokuthi inhlanganiso ezizimeleyo mhlawumbe zifuna ukuthi udaba lolu lwegugurawundi ludonse lungagqitshwa ukwenzela ukuthi zibe lo msebenzi wokwenza njengoba sibona ukuthi uhulumende laye usanda ukuthi kule mzamo yakhe asenze ngalolu daba.
Sezizimele zodwa azisoli uhulumene nje ziyatsho okungaqondanga lokuthi ngabe kwenziwa njani. Ikaningi-ningi ungakhangela kazisoli kuphela ziyatsho ukuthi hayi kuphambaniseka lapha ngabe kuthiwa kanje. Njalo kungayisizo inhlanganiso ezizimeleyo zonezi zidubeka zinjalo ngoba kaningi-ningi ngohulumeni lokuhambe sithi abantu abakhuluma ngokuthi kwawonakala bakhulunyiswa ukuthi bale funding. Kodwa ungakhangela abantu abala funding abantu bayadubeka kodwa ngenxa yokuthi bayakwazi ukuthi daily baphila empilweni ebuhlungu kule qhubu elilokhu lingakalungiswa. Yikho bathola belokhu bekhuluma ngokuthi akulungisa udaba lombhoqaso. Sibe siyingxenye yabantu odaba esemhlanganweni odubizwe yi-National Criminal Justice layo ode khuluma kakhulu ngodaba lombhoqazo ikhangele kakhulu entweni ze-memorialization. Silibhethu besiyingxenye yabantu odaba senza i-presentation. Ngemva kokusuka lapho sihambe safika eGadade sisiyakhangela iplakhi esegadade indala kodwa iplaki yangkhona ikhuluma ngempi eyaba khona phakathi kwamaNdebele labelongo. It's a detailed plaque, but iplaki langkhona besizama ukuqathanisa amaplaki abekwayo izinhlanganiso lezigaba izikhumbula abantu abafa ngombhoqazwe vis-a-vis amaplaki abekwayo ngabelungu ekhuluma ngempi eyaba khona phakathi kwabelungu lamaNdebele. Uthi amaplaki abelungu amile lanamhlanje, kodwa amaplaki abekwayo kathesi ayadilizwa. So ngenye yezinto dasikhangela ukuthi kungabe kusichoni njengoba sisikhathini sokuthi kuthi udaba lombhoqazwe kabantu abakhuluma ngalo bekhululekile ngoba abantu bakhuluma ngalo different.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso yeIbhethu likaZulu. Uhulumende wakwele South Africa uthi ingatsha zakhe ezibona ngezomvikela zisebenza gadalala ukuze zivikele uZulu kulandela isixwayiso seMelika esokuthi kulamalwecantsha adlulise amalawulo alakho ukuhlasela edolobheni leSantini ngempela sonto. Uhulumende uthe ingatsha lezi zibheke umumo ngeso lokhosi. Usixwayiso saso isigodlo seMelika kwele South Africa sithe amalwecatsha la aqoqa ukuhlasela lapho okulabantu abaningi khona. iNews 24 ibika ukuba kulombuthano omkhulu oqoqwa ngabathandana bebulili bunye eSantini ngempela sonto. Sibuze isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwanazi, ukuthi abantu bathini ngalolu daba.
Abantu sibabona lapha ku-social media bexoxa beqinishota leyo meseji, bayababaza nje ukuthi hawu isigigaba mpela kanti sekutheni kuzahlaselwa. Kodwa ngabananzelela nje kuyingxoxo nje, asibaboni bethithizele kumbe sibezwe sebengathi bangabantu abayithukileyo, bangabantu nje abamangeleyo ukuthi kanti kunento enjalo vele ekhulunywa ngayo.
Akula yini abaxwayisayo ukuthi mhlawumbe kungaba liphutha ukuthi abantu bakutshaye indiva lokho?
Khona kungaba liphutha ukuthi abantu bakutshaye indiva kunesixwayiso ukuthi njalo, kodwa-ke mhlawumbe ngabe abantu bakuzwa ngohlangothi lwase-South Africa kwezokuphepha, maybe bebengakuthatha ngalokho kutatazela ukuthi sebekuzwa kuvekela ngapha. Ma ubalalelisisa bexoxa labantu bakubona sangxoxo nje imeseji nje sekuyitshaya, kodwa banakho khona ukuthi nansi simangalezwa kuthiwa kungahlaselwa lapha eSantini. Kodwa-ke ma ususithi uyadingisisa akula mpindi njengingadingisisa ukuthi ali mcimbi bani vele around iSantini eyazakalayo. Hhayi, akuzange kwaba nabantu abakhuluma ngemicimbi engathi ten, kodwa phela imicimbi miningi nezindawo ezigcwala abantu lapha kuboSantini and areas ziningi lase-Joburg, but akula muntu okhanya ethi. Abanye baze bakwenza ikhaya mpela ku-social media bathi hhayi kusho ukuthi uma kuthiwa kusesantini wena kukhululeka hambe esantini futhi ziyakhipha bakutshaya indiva nje. Yebo, khona kumele ngabe bakuthatha serious, but okunye singakuphinda ukucabanga ukuthi ngabe kuvelela kuyisixwayiso esivela ku-South African Security Services, mhlawumbe ngabe abantu bakuthethe ngokwethuka, maybe ngenxa yokuthi kule gama elithi America bakuthathela khatshana. Asazi-ke lapho ukuthi kungani ngathi abadidibalanga nje, kodwa-ke hhayi yiyo-ke indlela abantu abaresponda ngayo. Kodwa sibezwa beku-social media esivame ukubakhontakta nje sibuzabuza lapha emapoliseni bathi hayi into lezi ezinjalo zihlala zikhona ezama-security threat, obviously security services South Africa would have it under control uma betsho bona.
iSantini Mkhwanazi indawo le esingathi ilama western interest kakhulu, amabhanga nama-restaurant, indawo ezigcwala abelungu abavela phandle kwelizwe. Abantu abamnyama labo bagcwele yini kuleyo ndawo? Bayatholakala benyakazela lasemamolwini lapho?
Hayi, kudivadivene eSantini. Yebo, phela vele abavela kwezinye indawo ikakhulu ngaphandle kwelizwe ngenye yezindawo ezikhethekileyo mpela ukuthi uma umuntu esuka lapha khona enye indawo ezivalwayo uma usejohannesburg isantini kodwa babaningi abantu abamnyama futhi nezisebenzi nje imajority yazo ngabantu abamnyama okutsho khona ukuthi uma umuntu engakwenza ahlasele mpela esantini uyabe sesilwa nezisebenzi uyabe sesilwa lo mphakathi wase-South Africa uyabe silwa nabo abantu abamnyama.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi kulowesilisa obegqoke iyunifomu yamasotsha odutshulwe walimala esigodlweni sakwele Russia eHarare izolo ngemva kokuzama ukuthathela unogada obelinde kulesi sigodlo umbhobho wakhe. Umsolwa uthwalelwe esibhedlela. INewsday ithi ibandla leZANU-PF selithumele amalunga alo emajele ukuyathengisela abasebenza kulolugatsha amakhadi alo ukuze babe ngamalunga lanxa nje umthetho ungakuvumi. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salubonani ku Studio 7 okhulumayo ngu Jay Moyo. Ngajabula li audio mayengafundo. Yebo siyezwa abantu abane abanengi bayakhuluma ukuthi ama sanction akhutshwe eZimbabwe. Kulabo abantu abafakelwayo abeZANU-PF but sibona still lokho behlukumeza abantu bayachaywa okwenzakele ensiza beqanyulwa abantu akulalutho akulamuntu obotshweyo abantu beZANU-PF balesibha. So abayekele kunjalo ivele silwiseni ukuthi iphume kuphele embusweni kungene inyeka wani lokhu ukuthi sitshone sikhalele ukuthi bekhipha ama sanction ayi angakhutshwa ahlale njalo.
Sayibonani njani mina nginguSihle Kimberly Khumalo ophuma eNathisa eMatopo ngifunda eWaitota High School. Ngifuna bengicela ukubuza ukuba amaphepha esothwa alikhile sizaphinda siwabhale futhi kumbe kuzenzwa njani?
Ku Studio 7 salibonani linjani basasazi labalaleli be Studio 7 mhlaba wonke jikelele. Siyabonga ukusathulela izindaba ezimnandi eziphathelane lelizwe lakithi laseZimbabwe. Nikhuluma lomlilo ophuma lapho wanyamalela khona lobhengula esikhosini phela. Mina ngizothanda ukuphawula ngezinto ezintathu or ezimpili mayelana ngelizwe lakithi. Ngithanda ukuphawula ngabafundisi asebengenile endaweni zepolitiki. Kanti i-oyili lamanzi kuhlangana njani? Ipolitiki leChristianity ihlangana njani? Yini okwabo kwabaletha emhlabeni ukuthi bakwenze yokuthi bashumayele ilizwe likaNkulunkulu? Abakholwayo babhaphathizwe egameni likayise lelendodana, kodwa manje sesibabona sebebhizi ngepolitiki, yibo sebehamba phambili. Sikhuluma nje namhlanje nje bebekhankasela ukuthi izijeziso zenotho aziphele. Khona omunye ubhishophu lapho abathi Nguyoni naye wayekhuluma ekhulumela ibandla elibusayo. Yikho engithi bangena kuphi, ngoba i-oyili lamanzi akuhlangani, abaphumi ezintweni zepolitiki. I think kulensuku ezidlulile abakhona abanye abafundisi abake baboshwa, kodwa bathula bathi tu wanganakwenzakala ngalutho. Namhlanje sokuba yibo bafundisi osebebabeka phambili kuyisimanga lokho. Phinde futhi mangazwe i-statement esiphumileyo ukuthi kufanele wonke umuntu angene ezitaradeni labantwana besikolo. Abantwana besikolo bangena kuphi kupolitiki?
kanjani bantu abasithu 79 nachanya phila bantu nami ngithi ngibonise la ngibonise laba bantu bayasisi bantu bayasisi lo bani ngawina kuza nophi iliwina lapha ma election ka next year angeke lilibuse lelo lizwe angeke yini into yenza ukuthi uchamisa ethi khona uthumela amazwi enduduzo umnakwakwa ngengane yakhe leshonishi kuyikuthi yena uyisitha nga uhlukumeza amasaporteze e-CCC ngeke lapho likhohle liphinde nxalitsele ukuthi khona i-CCC isazophatha izimbabwe angeke into engekuyenzeke le kuzofana nje lo 2008 or 2009 isikhathi esikhathangirayo ikhohle liphinde ngeke bafethi i-CCC liphathe lelo lizwe lelo laba bathi lizwe linqunywe ngamana linqunywe once ngoba yinto ekulokha iyakulokha lasezulwini leyo nto ilizwe yezimbabwe ngokuhamba kwesikhathi lizonqunywa ya ngisapoti iphathi mina kodwa-ke laba abaselanale CCC nikhohlwe liphinde into elingeke lize liyibona kodwa lilibusa ilizwe lezimbabwe ngithi nami ngishiye lapho umbonge kuleyo ndawo.
Salibonani, 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 bathwakaza bahle. Ngiyalibingelela lonke kundawo ezinhle. Ngithi phambili, phambili nge-MRP. Noma kabayithandi, noma bayayithanda. MRP phambili. Kuni bantu be-CCC. Nxa ungumthwakazi usahamba le-CCC, uyadlala. Kweli donke ebolileyo. I-CCC le-ZANU-PF yinto eyi-1. Noma bona bengehlulekana ngoba bedonselana amandla. Kodwa ingqondo abanayo babekhangele umuntu wakomthwakazi nxa bekhangele umuntu wasesindebeleni iyafana, bamthandi bonke. Kwayena lo mfana wena olihlanyisayo lo lokhu ehambile itshayisa abanye baqanile izandla ngenxa yakhe lo mfana othiwa nguChamisa lo. Lazibonele silo lothokozane yonke into ayenzayo namhlanje ekhangela lo mfana othiwa nguSikhala. Ukuthi Sikhala khona vele sifane nakula muntu othiwa nguSikhala, ayikubona bemvalele kabuhlungu kangaka. Wamvalela lona leli gama lakhe yena lwanu uSikhala ukuthi S-I-K-H-A-L-A. Akula gama elinjalo lesifane ngowesindebeleni lo mfana. Cha akazi lutho, ngabe kuthiwa yena nje uyabuya ngapha emandebeleni.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abezomvikela kweleSudan badubule babulala umuntu oyedwa izolo ngesikhathi inkulungwane lenkulungwane zitshengisela kulelo lizwe zisola umbuso webutho. I-AFP ithi ugatsha lwe-Coast Guard kwele Italy luhlenge iziphepheli eziyinkulungwane 1000 olwandle lwe-Mediterranean ebezilubhekise ezwekazi lase-Europe. Siziphethe ngodaba lwe-Melika. Amabandla abalisa elibusayo elama-Democrats kanye leliphikisayo elama-Republicans aya phambili ngemikhankaso yokudinga usekelo phambilini kokhetho lwamalunga ePhalamende laweSenate olwama-midterm elections oluzaqhutshwa mhla ka-8 ngenyanga ezayo. Abanye bathi ibandla lama-Democrats lilakho ukulahlekelwa izihlalo eziningi kumadale omabili. Kepha abanye bathi akwaziwa okuyawela kona induku loxakuxaku. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Into ekhona ngama-elections lawa or ukhetho lwama-midterms nganthiwa hhayi kuseku-tricky. Ngokuqala ngabo-June khonapho usususela ngabo June sesifika ngesikhathi zabo August September ama Democrats abekhangelelwa ngantwa abezabusa isihlalo ezingantwa zi 7 but ikathesi ngendaba ye inflation ukukhwela kwezinto emagrosa le petro le nhlala kahle nje ngathi asikhweli lephezulu inflation iku 9% okwathesi so wonke ona lawa ama parameters ngathi ayakhombela ukuthi election lay is going to be decisive abanye bathi is the most decisive election since the civil war in 1861 to 1865 ngoba into esizibonayo kathesi sibona ukuthi iRepublican Party ngathi isidabuka ngokwayo ngoba kule pro Trump le pro Republicans but abaningi bangkhona ngathi abayesaba ukusukuma bekhuluma iqiniso ukuthi iparty le ayisoya ka Trump so sesifaka wonke lawa ama observations yabona ukuthi ama Democrats ebese recover ngoba baphasa ama bills amabili eyayithwa hi inflation reduction act lamanye ama bills ukuthi bancedise abantu ngendaba ezithize ezaka these ezibuhlungu sabona futhi ukuthi baphasa ama bills or I think it was a presidential decree ukuthi abantu abahola less than 125,000 or 400,000 bakwanise ukubhadalelwa isikweleti zemali yesikolo ababehambe khona bezimali zona lezo ngathiwa zazi zacitshwa kathesi asiboni kahle ukuthi kuzaphuma kanjani ngoba ama Republicans akhanya ngathiwa they are pushing izinto ezimbili in inflation yona lay le crime obutsotsi obuyenzakalayo everywhere ngoba khanya ngathiwa there is recklessness of law and order so yinto egijima ngayo ngama Republicans lapha ama Democrats bakhuluma ngendaba zema drugs lani lezidakamizwa eziningi so ama Republicans bathi bona njoba bona bengafuna ukuvala ama border eMexico ikho okuyenza ukube lezidakamizi eziningi ezitradeni
ePennsylvania kulomncintiswano obalulekileyo phakathi kuka Dr. Oz oyebandla lama Republicans lo Fetterman oyebandla lama Democrats yena oke wachaywa istroke babe le debate kuthangi ababili laba kwavela ukuthi uFetterman akasili kuhle ngoba elokhu engenelisa ukukhuluma kuhle lokho ubona kungamphazamisa yini abantu becine bevotela uDr. Oz ngoba bengasuthiseki ngempila kahle yakhe
uFetterman was leading by 10 points but siyabona ukuthi kathesi usala nge 2 points mina ngibona ukuthi it doesn't matter ukuthi uFetterman ubegula kanjani and then we are seeing impressive recovery ngoba ama stroke near fatal stroke are no joke siyabona ukuthi ayalimaza ukuthi ungakwansi lokukhuluma but yena wazama ngokwakhe even if it was difficult so abantu kathesi mbona ngantha bagijima ngama policies e party yabo rather than ukuthi imbane okhona in the office so ngibona ama races angkhona asiba close and I kunzima ukuthi sikhulume ukuthi ngobani ozanqoba khona apho
umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe ebezihamba phambili intathelizindaba edume ngokwenza amafilimu eGugurawundi uzenzele Ndebele uthi ngamanga ukuthi ubotshiwe esetheswa icala lokutholakala elezimota ezantshontshwa kwele South Africa. Uhulumende wele South Africa uthi ingatsha zakhe ezibona ngezomvikela zisebenza katalala ukuze zivikele abantu kulandela isixwayiso seMelika esokuthi kulamalwe cacha adlulise amalawulo aqoqa ukuhlasela esantini ngempela sonto. Iya pambili imikankaso yoketho lwamalunga ephalamende oluza kwenziwa ngenyanga ezayo eMelika. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa wafast 7 na yimi untungamili nkomo.